Abantu abaxoxele umsakazi we-Studio 7 namhlaba veze ukuthi bahlupheke omalisayo lonyaka. Ngakho ke bafisa ukuthi isimo sabo siguquke ngomnyaka ozayo. Omunye wabo unkosazana Celani Mathe uthi uphila ngokudobha umumbu emgwaqweni ochithwa zimota eziwuthwala zisuka e-Grain Marketing Board eNkulumane.
Ayivele yiko okungiphilisayo.
Lapho ufuna into ungayenza lapho sosiyagayisa.
Eh.
So kukhona bijani?
Kuhlangene la matshe vele lokho kuyamasaka ade ngambandlu.
Sixoxe njalo logogo uMadlamini ngumfelokazi. Uthi umnyaka 2019 ubunzima kakhulu, ngakho ke ulesifiso sokuthi kube lobudlelwano phakathi kwamabandla wonke eZimbabwe ukuze benelise ukuziphilisa. Uthi yena uphila ngokuthengisa imbhida namatamatisi ukuthi abhadale irenti lapho ahlala khona.
Vele kangisakwazi ukuthi kuvela ngaphi kuya ngaphi. Okuyinto okhona kukhanya ingane vele akuselasiqala, akuselasiphethwa, kubonakala ukuthi kuzakuphetha kumbe kuzatshintsha. Sasihola umumbu khathesi sisahola sikwazi nokuthi kwenze njani.
Omunye wabo ofisa ukuthi ube lo nguquko ngomnyaka ozayo ngumnumzana Themba Dewa. Yena uphila ngokuthengisa into ezincane ukuthi athole ukudla.
Hey, thumo sinzima manje.
Yeah.
Sinzima phela.
Wawusebenza kudala?
Ngingasebenza phela.
Wahamba njani?
Okay. Ikampani yava.
Usesikolo ngaloko?
Khonapho bahamba esikolo. Irenti ngiyathela bona. Akuthembisi mntu, akuthembisi. Okwese kusichafa futhi lo mkhathi wangona nje ubona nje komile konje. Hey, xanazana ngizulu lapho mbona kuza kona kunzima omkhulu kakhulu.
Umnumzana Emerson Mnangagwa uthi uyazizwa izikhalazo zabantu, ngakho ke uhulumende wakhe uyazama ukuphuma le nhlelo ezakwenza ukuthi baphile ngemfanelo. Umlandeli webandla leZANU-PF umnumzana Gibson Dube uthi kuthatha isikhathi sokuthi kulungiswe umnotho welizwe owabhidlika isikhathi kusabusa umongameli uMuyi Robert Mugabe, njalo uthi sokuzalunga abantu ababekezele.
Izinto seziba ngcono lapho. Ya, izinto sesizithola kancane kancane. Hayi, imsebenzi ya akasibekezele. Bekezela umuntu lo le plan.
Mnumzana Zima siye uthi umnyaka 2020 kuyabe sekuyiminyaka engamashumi amane yathola uzibuse iZimbabwe. Kujwayelekile ukuthi kube le nguquko enkulu ngemva kweminyaka ke engamashumi amane. Kanye yasebhayibhilini isizwe sama-Israel sakhululeka laso ngemva kweminyaka enjalo.
Kukhangelelwe ngabantu ukuthi singena ku-2020 kuzaba lokuthile ukutshintsha okungcono. Ngaba ukutshintsha phakathi kwayo nelisystem abavele bephila kiyo kumele kube lokutshintsha. Kungaba futhi ukutshintsha vele ukuguqula indlela yepolitics, indlela ye-social order, indlela akade bephila ngayo to a completely different system. But definitely kumele kube lokutshintsha okukhulu okwenzakala empilweni zabantu kukhangelela.
Mnumzana Nkosi Khumalo uthi akula nguquko ezakutholakala ngomnyaka ka 2020.
Siya ngami sitalibona kuyakutshintsha. Angicenga some people are very selfish. When they're selfish benjalo then they are greedy. I'm being honest. For people ukuthi ahambe feeding shans, you understand? Umuntu elambile so. Inhlazi zifidwa ngomlimi ngezulu ngamanzi la. Unyaka suzuphele lokho kuthiwa Change is coming.
Akwaziwa ukuthi isimo somnotho sizaguquka ngomnyaka ozayo. Loba nje kukhanya ingani kuzoba kubi ngomnyaka ka-2020. Mele Studio 7 ngobulawayo, igama lami ngeza Chisa Sibanda.